kuqhubeke kuhle namhlanje bebalutshana babuyileyo ababuyileyo bagoqela u-Attorney General u-Advocate Prince Machaya yena ke obezochasisa omunye umthetho omayelana lephosa lesisekelo sombuso njalo kubuye abeZimbabwe Lawyers for Human Rights labo bezokupha umbono wabo. Siyakhumbula ukuthi ngesikhathi kubunjwa i-commission bona baphikisana lokuthi kube le-commission enjalo, besithi bona kule ihlanganiso kumbe kulezigaba ezijiyeneyo zikahulumende ezingenelisa ukuthi zikhangele ngokwemisebenzi yona le ebudlangudlangu eyenzakalayo mhla ka-1 August 2018. Yikho ke labo banike imbono yabo betshengisa ukuthi okunye okuningi bangabe bengavumelani lakho bekukhulunywa, kodwa bazabona ukuthi i-commission iza kuhambisa njani. Besipha njalo le mbono yabo yokuthi kuyini okungenzeka i-commission ukuthi iphume le mpumela enhle yalokhu kulalela ekwenzayo. Bekulomunye njalo yintatheli zindaba naye obuyileyo ezokhuluma ngobufakazi bakhe ukuthi kuyini akubonayo mhla lokhu yena njengentatheli zindaba evele isenza umsebenzi wokudingisisa nokuchwayisisa liyane esithi i-investigative journalism. Kwasekusiza njalo lomunye nje umuntu othe akhulume ngokuthi yena wabonani. Yikho-ke kuthe kusiyafika isikhathi sokudla kwemini i-commission isiqedile umsebenzi wayo wanamhla, izahlangana njalo ngomvulo ngesikhathi sika-2 emini lapho kukhangelelwe khona ukuthi laba abangakabuyi ukugoqela umkhokheli we-MDC Alliance u-Advocate Nelson Chamisa kanye lo mhlonitshwa u-Tendai Biti, ilunga ledale lephalamende lo ophandle kwelizwe okwakhathesi, babe sebesiza ngoba banxuzwa i-commission le ukuthi labo babuye bazonika ubufakazi.
Sizwa kuthiwa isotsha elabonakala kumfanekiso kamabonakude lidubula liguqile phansi, lalo libiziwe?
Hathi kalibizwanga, kodwa ekuchasiseni kwakhe lo okuthiwa ngu-Attorney General okuligqwetha elikhulu likahulumende, anisiyakwazi ukuthi u-Attorney General nguye umcebisi omkhulu kahulumende kweziphathelane lomthetho, uthena phansi komthetho lilakho ukuthi lilethwe emthethweni nxa kuyukuthi liyafuneka emthethweni ngobufakazi oyabe bukhona. Yikho-ke lokhu akukafiki kwisibanga sokuthi libizwe, kodwa ubelinganisa nje ukuthi phansi komthetho lilakho ukuthi libizwe.
Umkhokheli we-MDC-ke uMnumzana Nelson Chamisa yena elokhu ekhangelelwe na ukuthi ezokupha ubufakazi?
Ngokuya kwe-commission ulokhu ekhangelelwe ngoba wanxuswa ukuthi eze ku-commission, yikho-ke lokhu ekhangelelwe. Njalo siyakwazi ukuthi i-commission ilokhu iqhubekela phambili ngomsebenzi wayo ngayekaqedi, ngakho-ke inika leli thuba lokuthi abuye kiyo. Njengoba ngishilo ukuthi kuzabuthanwa njalo ngomvulo ngesikhathi sika-2 emini okukhangelela ukuthi engxenye angabuya ndawonye loMnumzana Biti. Izolo sibone kulokuxokozela zonke iy'nkokheli eziphansi kwakhe kubandla le-MDC phose zonke bezikhona, kwasekucatshangelwa ukuthi engxenye angafika, kodwa ukuthi okwenza ukuthi angafiki kuyini akukacaci, kodwa ukhangelela ukuthi esikhathini esizayo uzafika.